Soko izika disenda bagu VOA Njebele.
Chona njani mtoka zomu hle ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka 16 ni kunshangula 2021 ni ngontunga milinku mo endabe nizetu la mshanje
sisi za utwai mkulumane si hotspot ya COVID-19 asapate ganga asasalise ganga
kupupe abantu abavili nge COVID-19 Zimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo
akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kaMdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. Elezimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-Day of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula ayisithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKariba kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokitshi akoBulawayo afana leNkulumane, iMakandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku 694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bangu 4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu 418,748. KoBulawayo abahlali bamalokitshi atshisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le eMakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intathelisi indaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 koBulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183 njalo bagoqela abangamashumi amabili lambili 22 ababanjwe lomkhuhlane izolo bantu ababili ababhubhileyo oyedwa ngokoBulawayo. Enkulumane eMakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lomkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokitshini le Nkulumane.
Sisi za utwai Nkulumane si hotspot ya COVID-19 asapate ganga asasalise ganga kumazubu kwesu wakatayo isminye minye istendini kutuela banyaba na mamaski akuspray wa ima pasini.
Amazi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya naye ohlala eNkulumane.
Kuyasethusa kakhulu, mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restriction kude kumashophu avalwe masinya Hayi lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumane wayemakhandeni lapho sixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda. Yena othi ukumimetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminals awezindawo ezijene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki amamaski.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempilakahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19. Omunye wabo unkosazana Saziso Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni yi-hotspot ye-corona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze, thina sifuna ukusebenza.
Enothen khona sixoxe lo Similo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa silebu lamamaski, abantu behlale belamamaski.
Mabutho Ndweni ule bhizimisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafusa ukuthi sivale and le nto leyo ngathi izasikhosta kakhulu.
Usodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic kunaphana ema-vaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo ezizibekiwe nguhulumende, sishangele into yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Kodwa kuhluphayo amaklinika lezibhedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yicoronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisishiyagalolunye, ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19, i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
Do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamashumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama, kusukela ngoMvulo kusiya ngolwesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hathi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi beye emsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana Qasisele Gwaza ukuthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected nathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala ePfizer yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe yicoronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ningutuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngumsekeli kamkhokheli webandla leMDC umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamtsuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamtsuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umtsuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lomutsuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Akula nto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umtsuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umtsuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukupha pambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umtsuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yena leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi isisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adlulele icala lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parlamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana anazi ukuthi sosilowathini esigabeni kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bagcina beshiya bemdubulisa ababanjwanga laba bantu bamdubula ugogo wafa. Kathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfake inhlamvu ezingu-8 ngumuntu obeyibhizinisimen besimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu benamakhombela konke bamfikele emzini wakhe esanda ukuthena kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzini kufika lapho bacela ukugayisa bangena bamfake inhlamvu ezingu-8 hambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadushula inhlamvu ezingu-28 la bantu ababanjwanga abanjwayo ababulala umuntu egemakepisi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathiwa kunanzela amabhizinisi maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kuloo ndoda wasishayo kumasefa le emaplazini kwethiwa wawulanga abantu kuloo ndoda okuthiwa ngumathwasa laye wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayuyi bakithi bese ngabantu esikhushe kakhulu silokuthula endaweni yethu besicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha ababona khona abantu abahamba hamba abangasuka bakithi esingabaziyo nge village kaba report kubo sabhuku ba report ku leadership ba report emapolice ndi lapha kule moto esingaziyo labantu esingabaziyo ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuthi sale sikhala kungasela lokho abakuthi breadwinner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana baze agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengobhizinisi enabalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke izikhali ezempopoli kube nezikhali lezi ezabhanga ngamapholisa amamasheti ingqamu lani okungabulala abantu so mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sake singakafiki
kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesiga kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongulo uzimele yini
hayi lapha ungakunanzelela ivungusibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi usabhuku labo headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalele parlamente Intathelizindaba ebhalela iphephandaba laseMelika eleNew York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebheyili engena ku 5,000 Zimbabwean dollars lidale le High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe anti abe central prisons kobulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kakhulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-afrikaans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Soweto Uprising. Abasakhulayo bezimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezo nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakule South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi okutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Fundayo ngokuthakazelela uJune 16 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele kulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi sina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibele sime sifele ezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasezibuya hathi kumele sibe lezibindi.
Kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo ngasikhangela intsha yezwekazi leAfrika lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele sokwanele ukuthi sibe sokho esincindezelwa ngamabhunu so le lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqhakatheke kakhulu
osakhulayo uphila ngokuthengisa uthando kwinji uthi yena ukumzisa usizi kuba isikhathi se-COVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu
qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani
abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngimele iTuto 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe. AbeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende yePublic Accounts Committee umzana Phono Mathuti ugokele ingxoxo phezu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti leyisamukela umbiko ngesimo samatshele kwele Botswana uMathuti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bukela bezimbabwe bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana. Inani lamabhandinto wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882 ukuze kuphungulwe inani leli uMathuti wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza ukuze bayebhika besemazweni abo
phalena ipepuyisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu uma kusenzeka amazwe abo abathathi laba bawonayo bayekibo
batsamaye bayekokhabona businyi botaya kotasi.
Usikomishi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kule mthetho eyabotshelwana phakathi kwele Botswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa abasemajele eBotswana eliZimbabwe langelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa ukuze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizindobe lamanye amazwe ikakhulu aseSadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho esisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na
Lia Disanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi onela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues e-congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyibo abahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomishi wemajele uMarate uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. Le Botswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakinye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiwumqondisi Dube indaba yase-Studio 7 ngisakron kwele Botswana.
Kwezemidlalo amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Striker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokishini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSport Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe ikhapetha emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwanamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US $100 ebese sidobadobile lapha nalaphaya kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe nempilo engconywana abuye leringini
ustrike obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqesha abadlali bomdlalo wengqindi
ngiyeqiniso lokuthi singawina leyi into esesiyigangele ngiyabuyela mina ekhoneni lawafana hathi sibe seZimbabwe kuphela sizachaphela ngaphandle ikakhulu nina boyatheli zindaba omunye wenu abanye benu sizachaphasa sonke bengibelekezela ngiyabonga
abanye abadlali abaloduma abaqeqetshwe ngophilip striker ndlovu ngababalisa uthamsa ngadube yena oke waba yingqungquthela kusigaba se-World Boxing Association Pan-Africa Heavyweight uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba se-Lightweight la kusigaba se-Middleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe kanye lo-Elvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba se-World Boxing Federation kuzwekazi lase-Africa ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngimuJoseph Njanjini
Lamhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weleRussia umnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngomhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kwele Switzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi kweMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intatheli zindaba ye-VOA News uPatsy Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Siyalandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalecacha ayokuthezi kwele Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele Yemen lapho kubulawa khona abantu abaningi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSanaa okwasuswa uhulumende kaZulu waxotshwa umongameli owabalika wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lelizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke uzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa ukudla zinhlanganiso ezijiyeneyo kwele Yemen. Ababili abafakele izijeziso zenoto mhla ka 20 Nkwenkwezi bakhokhela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokhela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokhela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijezo zenoto, umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ukufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elasi Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.